Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
abantu bazwa amakhungakhunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-Saturday Summit ukuthi beyitshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangabo.
Umeli wewangecentral edalela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe kabanzi ngokuqoqa okutshengisela.
Sifuna ukuthi balokuze ba amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngayo ukuthi iyabopha abantu. Umntana akuqhabuye aphambi kwabantu kula bantu amibiyele singekele kumthaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF bathi amalungiselelo okuqoqa umhlangano we-SADC aqhubeka kuhle elizweni njalo akwephulwa ilungelo loluntu. Siza kuzwa impumela yemidlalo yalamuhla njalo sixoxa lo Nobuhle Majika owayedlalela iqembu lama Mighty Warriors emdlalweni wenguqu yena othi usedlulisela ulwazi lwakhe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye sizazizwa kuona lo umsakazo. Umeli wewange central edalela eParliamente uMnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenyiwe ngamapholisa lamhla lapho abathi babuzisisiwe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Ababili laba babikwa bekhululwe lamhla kodwa baziswa ukuthi bengabizwa loba nini kungatholakala ubufakazi bokuthi kukhona abaqoqa ukukwenza. Abanye babo abambalwa bamenywe izolo ngamapholisa ewange njalo omunye ubikwa ubelokhu evalelwe esitokisini. Lokhu kwenzakala abamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi bayabotshwa mahlayana kwezigabeni zonke zelizwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC njalo abanye lokhu bevalelwe. Ukuze sizwe okwenzakeleyo sixoxe loMnumzana Molokele.
Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa ewanje i-CIB Law and Order Section bebelabanye we-President's Office. So ngihambile khonale ngegqwetha elimphelekisekileyo khonale. Basuka khonale bathi bazwa amakhungakhunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-Saturday Summit ukuthi beyitshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangagwa lapha eZimbabwe. So mna ngisengibajoda angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthi ni batshengise ubufakazi babanjengisi. So batho kwamanje asikakwazi ukuthi uhamba nyani kodwa siyakukhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokucela imvumo ngithi emapholiseni sokusekela kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulo councillor wakhona ngapho ewange bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abephatha babanika amabizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa Province Mkhululele Stokesini omunye futhi okuthiwa ngu-Brian Nyoni bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then lalo ucouncilor uMasulu layo babili bambizile. So kutsho ukuthi kulabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amabizo ukuthi laba bantu yinomelele babuse kunabo. Ngigcine kulo Province yeStokesini angazi umbeseuphume ngoba igqwetha belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbuzisisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuphanga uLinda Mthombeni usebenza kwaBonkala but ucelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libona ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapolice amele alandele abantu abangamatsotsi bamasela babayisigebenga. Thina esikuwezombusazwe kumele basichiye senze indawo zombusazwe. So sokukhanga ngathi bona amapolice asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapolisa nasebengathi bantu hlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So kabafocus on ilweni order kulokuthini baphongulandelela amagwa ezepolitics.
Soluphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapolisa?
Bathe basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lo mnye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi okwamanje sebesikhululile.
Lo umnumzana Daniel Molokele umeli weWange Central edalele parliamente esixolelayo ekhona le eWange. Kusenjalo uhulumende uthi amalungiselelo okuqoqa umhlangano weSATAC aqhubeka kuhle elizweni kodwa abathengisa izitaladini bakhala ngokuxotshwa endaweni abathengisela kuzo. Umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF kodwa okhuluma ezimele uthi ngempela ilizwe lilungele ukuqhuba lomhlangano weSADC njalo akula kuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo.
Mina ngicela ufane ukukhuluma kunjenje ufane sihambe sayezakuwa eVictoria Hall azange sizwe isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le mhlangano emikhulu njengalaleyo abantu bona abantu balelwe amalungu abantu yibo futhi abafaka abantu ezingozini bebatshelele eceleni ukuthi bayayenza into ezingayithii ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lengoeo kodwa bona yibo baye betshotshozela abanye abantwana babantu abaphume bona njengabantu abalela amalungu abantu kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokani.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasestokisini.
EZimbabwe laba siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le program enjalo abantu bayabuthwa kuleza kuthiwa bayatingisele. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yekethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babopha abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho uhlale ungumthetho. Umuntu engaze awone ngqondo esingakhi kumele abuthwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ubuthwe. Nxa umthetho kumele uwale ukuze bayakuhamba beyefume ekhoti xa ukuthi kurong abakwenzele. Bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa ukuthi iyabopha abantu. Umntana akuqhabuya phambi kwabantu kula bantu amibhiyeve singekele kumhlaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF oyelilunga lephalamende kodwa okhuluma ezimele sixoxelayo eselupane. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi baziphathe kuhle phambilini kwalomhlangano njalo bengayangisi ilizwe okwagcizelelwa lugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Uhulumende weNigeria lamhla uthe kufanele kuphele ukujengisela kwabantu balelo lizwe abathi basola ukuwa komnotho welizwe ngoba ukubhikitsha lokhu sokulodlakela phakathi njalo uthi ngabezombusazwe asebekukhokhela. Ukujengisela lokhu kuqalise ngolwesine olwedluleyo njalo sokugqekezwe izitolo kwabhidlizwa lempahla kwathi abezomvikela labo batshaya abantu kwabulawa abayisitshiyagalolunye kutsho abezindaba abe-AP. Amapholisa enyakatho yengilandi e-Rotentam abelokhu ephakathi kwemizamo yokwenqabela abalobandlululo kulelo lizwe abakade befuna ukungena ewoteleni elalabo abavela kwamanye amazwe abadinga ubuphepheli. Lokhu kulandela ukubulawa kwamantombazana amathathu akwaziweyo ngomunye okuza ngeviki edluleyo kwalimala abanye okuhle kwadala okungahlaliseki kulelo lizwe kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Lamukela kusigaba sabatsha Igama lami ngudaba kangcobe. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu indaba yokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li-exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha, yiziphi ezinye izinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela okufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlawumbe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulida in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo uku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesadlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuzwa impuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamile.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo kuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza?
Kakhulu, kakhulu. Mina ngilamabhizinisi ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye izikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama-opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kumabhizinisi lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lokudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokho, hhayi kuyali.
Hhayi, ngizipheyele ii-beans zami, le-rice, into engizijayeleyo. Kodwa bengisithi ngingahamba ukuyathenga, ngithenga izinto engizaziyo. Ngakuyi-drinki ngithenga i-Sprite, ngawela ama-chips, into engizaziyo. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla, ngayehlule ukudla. Ngabhatala bathi ngayehlule ukudla. Ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule studio e-Austin eshuta amafilimu, and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo. Wanginika i-tour ye-studio lapho kwakushuthwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje ngesizwe ke uGibbs Dube.
Sigcina amasiko
akwethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngolo othi uyinkosi uMunu Motapa, osefisa ukuthi ahambe labanye bakhe bayededela enjelele lezinye indawo ezingani ziligugu esintwini. Abantu babangonya siyamukela uhlelo ba.
Sibingelela babudube kubalaleli bethu bonke, siphinde sibingelela kubasakazi bethu esibathandayo.
Ye, nanti udaba lapha ngwenye, ungathi ngakhona.
Babudube silizwile udaba lobaba obizwa kuthiwa ngomunye Motapa, angazi bathi nguTimothy bani, okuthiwa usevunyelwe iqembu elibusayo uxolo ukuthi makabuye ngapha emathebelelendi azokwenza lokho okuthiwa ngesilungu ama-rituals, okusho ukuthi ezofeza izinto zemikhuba abakubiza ngokuthi kuyikuqhuba isintu endaweni yakwelakithi enjalo nje ebizwa kuthiwa uyinkosi. Kanti sizakhumbula labalaleli bazakhumbula ukuthi thina sike sazama ngapha elamandebeleni ukuthi sibuyisele ubukhosi obabuvele bukhona. Uhulumende wathi yena akanayo indawo lapho umthethosisekelo okhombayo ukuthi kulenkosi. Manje siyamangala uhulumende ucatsha ngomunye nxa uminister esithi yena akazani nodaba lukamunu Motapa ekubeni iqembu elibusayo kuyilona futhi elithi makeze ngapha. Lokho kusithiya sicabanga ukuthi mhlawumbe kulobugqili obudlalwayo ngoba kwenzeka lokhu ngesikhathi lapha sibona umongameli ezisondeza ezinduneni zakithi ethi yena uzozama ukuthi kuzanywe ukuthi kulungiswe udaba lolu olumbhuqazwe lo okuthiwa igugu rawundi. Bese sibona naye uMunu Motapa eduyeza lapha.
Kulokhu-ke ukuthi uMunu Motapa uyabuya ezeyenza imikhuba khonapha emandebeleni, kambe ungathi liza kuphatha njani? Amafutshane kakhulu zibe.
Khona akwemukeleki kodwa phela namandla baba sengakwenza kodwa akwemukeleki ngempela. Mina ngingasho ngithi bakithi siyisizwe asisukumeleni simele amalungelo wethu. Ngoba ngicabanga ukuthi nawo umthetho wezwe uyikhona lapho thona isizwe nesizwe sinalo ilungelo lokuthi sivikele amasiko aso. Ngokunjalo lathi silekolelo ukuthi indaba kababa uMunu Motapa le ayibona ngathi ingenela endaweni engiyone yayo. Ngoba nxa sikhumbula inkosi uMzilikazi nxa ifika lapha kayifikela kuMunu Motapa, yafikela kuMambo esazi ukuthi uMunu Motapa noMambo bake baba nobumbano kwezokulwa, kodwa omnye sendaweni yakho omnye sendaweni yakho. Manje siyamangala zenezizindawo lapha okwafika inkosi yakithi yaba lokudlelwana lamakhosi ewathola laphana njengomambo ekutheni kusetshenzwe even yezinto ezithinta isintu. Ngoba kuthiwa kunezinkomo ezayiswa laphana enjelele inkosi izama ukuthi khunge amadlozi namadlozi esizokuthiwa ayemukela kakhulu laphana. Manje namhlanje siyamangala nxa laba bantu sebefika lapha bezogxambukela, kutsho khona ngempela ukuthi baqonde khona ukubulala usiko lwethu.
Ye, nxa umuntu engabulala usiko lwakho kuyaba kusijona
lokho kutsho ukuthi ubulala wena uqobo lwakho. Ngoba phela asikho isizwe esiba isizwe singela amasiko, isizwe nesizwe siyisizwe ngamasiko.
Manje bazavimba bethina abantu njengoba sikukhangele nje kuyeza phela.
Sicela kubaholi bethu ikakhulu labo abomdaba izinduna ukuthi bakunanzelele khona lokho ukuthi yebo kambe siyakwazi ukuthi ngokomthetho okhona babotshe izandla lezinyawo, kodwa isikhathi sokuthi labo basukume balwele okungokwabo. Ngoba lokhu ngempela siyakubona ukuthi nxa ungazange uqatshelwe ekugcineni kuzogqibeleka kungabe kusaziwa ukuthi kwakulesizwe esizwe samahlabe ezulu esifana lathi. Sibona ngempela kuqonjwe khona ukuthi sibulawa uqedwe ngazo. Ngakho-ke siyacela ukuthi abaholi bonke even bona ababa kuhulumende noma abasebandleni elibusayo kumele bazi ukuthi bakhona phana ngoba besiyamela thina, besiyamela nesizwe sakithi ukuthi singabhubhi. Manje nxa kusenzeka kanje siyabona ukuthi isizwe sizaphela ngempela abantu bebuka.
Yelo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu, ungadweka kusasa.
Bayawagcina amasiko
owawusenziwe
manje.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Thank you. siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Mihla ngifuna sikhangele inhloko yendaba yokuba nxa silo Jesu akudingakali ukuba simengese ngokunye kumbe sizame ukungezelela ngezinye izinto. Ngizafuna sibale kwabaseKolose ichapter eyokuqala iverse 17 sisehla siyaphansi. Ithi yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba olibandla. Iyikuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke. Ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo. Lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Lapho Paul ukhuluma labaseKolose ekhuluma ngaye uJesu Kristu. Yananzelela ukuba kathesi inkolo yesiKristu sokugcwele inkolo eziningi emaceleni ezengeza kumbe ezibona ngani ukuza kuNkulunkulu ngoJesu. Njalo lokuba ukusebenzisa igama likaJesu kuphela kungani akwenelanga. Siyabona abantu sebefuna ukwengeza izinto eziningi emaceleni ezinye ezingancedi lutho. Manje lapho uPaul ukhuluma labaseKolose yabaqonqosela into eqakathekileyo. Njalo simbona ekhuluma labaseGalashi ebabuza ukuba kambeli lo engubani kwabaseGalatians chapter 3 uba kambe njengoba liqalise ngoKristu emoyeni selifuna ukwengeza ngezinye izinto ngemthetho-thetho eminingi ehlukeneyo. IsiKristu nguKristu. IsiKristu yikulandela uJesu kuphela uqobo lwakhe. Siyananzela lapho uPaul uyakhuluma ukuba uNkulunkulu wakwenza ukuba ngaye uKristu yonke into yakhe iphelele kuye. Ngaye uKristu wabuyisela wonke umuntu kuye. Ngaye uKristu waphelelisa yonke into lapha emhlabeni lasezulwini. Njalo ukubuyiselwa kwethu njengabantu kuNkulunkulu nguye uKristu, akulokunye. Ngakho impilo yethu nxa sesiphila isiKristu lesi siphila ngaye uKristu lelizwi lakhe. Akudingakali ukuthi sengeze ezinye izinto emaceleni esibona ngani zingancedisa uKristu. Ngoba yonke into iphelele kuKristu, kadingi uncediswa ngolunye ulutho. Awusoze uthole lutho kuKristu ngalabudlelwane lakhe. Oba lobudlelwane loKristu uzwisise ukuba uKristu uphelele. Igama likaJesu yilo eliligama ngaphezu kwazo zonke izinto. Wonke amandla asemhlabeni asezulwini aphiwa uKristu. Njalo uKristu wathi yena elenge esiphambanweni wathi sokuphelile. Leliyani bale lithi sokuphelile wayesithi yena sembhadale ngaqeda yonke into. Ngakho izono zakho nxa uze kuKristu uyenelisa ukuzethula. Asuse yonke imthwalo olayo. Yena uKristu akususwa libandla, akususwa ngumfundisi, akususwa kumbe kuthiwa ngubani omkhulu, kususwa nguKristu kuphela. Le ngilosi azisondeli khonapho, nguKristu kuphela. IkuYohane wathi kusambulelo wakhala ebona kunamabhuku okumele avule, kwathiwana kufumana muntu ezulwini, akufumana muntu emhlabeni ongavula lawo mabhuku ngaphandle kwewundlu likaNkulunkulu kuphela, ngaphandle kwakhe uKristu. Nguye owayefanele. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye kuphela owazinikela impilo yakhe esiphambanweni, wasigeza ngegazi lakhe. Akula gazi eline njalo elingasindisa ngaphandle kwegazi likaKristu. Ngakho akudingakali ukuthi umbubele emhlatshelo kumbe ube lezinye izinto emaceleni. Akudingakali. Igama likaKristu lelizwi lakhe liyanele. Akudingakali ukuthi welengeze ngolunye ulutho. Sasithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandaza ukuba namhlanje amehlo ethu abe kuKristu ongumqali ophelisa ukholo lwethu. Siyabonga njalo ukuKristu ilizwi, ungulizwi owayevele khona ekuqaleni ozaba khona kuze kube naphakade. Ngakho siyathandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi ukuba uJesu abe mqoka, uJesu abe yinkosi empilweni zabo. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Wezemidlalo intathele izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu leLenders liphakamile ahlala endaweni yesine ngalane nemiklomelo lemiklomelo ngamachumi amathathu lesithupha ngemva kokunqoba elikwenzela iChegutu Pirates nge-2-1 emdlalweni oqutshelwe enkundleni yeBaobab namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhosi ngonqobile Ndlovu kanye loAchford Fire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye leDynamos uphele zingutshiki lobhanqa 1-1 enkundleni eBaobab Fields. Ngasesakuva iqembu leBikita Minerals libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leArinel. Iqembu leCapes United litshayele FC Platinum nge-1-0 seRufaro. Njalo William Manondo nguye ohlohlileyo wakhuphula inani lamagoli asewatshayela onyaka afika kutshumeli lodwa. Umdlalo obusenkundleni yeBata phakathi kweTel 1 leWange ufike emaphethelweni izindala zombili kungela qembeleni elise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga leyo mpumela yemidlalo. Kusenjalo uNobuhle Majika owayedlalela iqembu labesifazana elimela ilizwe elama-Mighty Warriors emdlalweni wenguqu uthi usedlulisela kwabasakhulayo ulwazi lwakhe. Intathele izindaba yethu Joseph Njanji usethulela alolu daba ngokugcweleyo.
Umajika udlalele iqembu elimela ilizwe leMighty Warriors okweminyaka edlula elitshumi njalo obeyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Wekele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embalwa eqale ukuqeqetsha kodwa uthi kayekelanga ukudlala.
Nga-retire kwa-national team but in terms of ukuthi kuclub anga-retire lokhu engisadlala ngoba kumnandi ukubafundisa lawo phakathi e-ground and bebona ukuthi umuntu lo laye impilo yakhe ukuyiphila ifika kachana. In terms of coaching ngithe bantu nabangabafazi sukumeleni phezulu ngoba kwakathethi ukucoach abangabafazi balutshwane, so asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma courses asameni siyafunda kuma courses sitholeni even ama club nala amancane yikho esuka khona sifunda khona.
Umajika uqeqetsha iqembu lempopho ma sports academy elamankazana elidlala kusigaba si Southern Region Division 1 Women Soccer League
2021. Sokho sikase khona ukuthi sibe serious ne team sesibona sivele ku Blue Chiefs sabuya ngapha i Blue Chiefs siswele sponsor sokuthi sponsor amankazana. Sakwansi ukuthi sibuye ngapha sinike sithume abantu abangankazana behamba nje neganga kube khona abantu abangakhona ukubasiza. And ngiyephi because of futhi lo muntu engisebenzisana laye uJames Rugwebero umthatha njengoba bami nguyongisusile emgwaqweni ngaphenduka kusport ngoba ngangasekho entweni zebhora vele.
Umajika ngudade wabo wabadlali abadlali kwisigaba sePremier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayela eKwela Thoni Triple B iBulawayo Chiefs kanye leBantu Rovers kanye loGeorge Majika wadlalela iqembu leChicken Inn ukuqale ukudlala ibhola edlala yelabafo wabo labangane babo.
Ikhere yami ithengaba kwebhola ngicale ngisasemncane but that time bengingekho serious ngento in terms of sport and ma useprimary vele you know ukuthi abantwana abangamankazana bebengakhanyelanga kakhulu. Mina ibhola ukuze ngiqale ukuthi ngidlala serious ukuthi sense foreign I think 2002 ngangiyoungest player lapho ngahamba khona ngisiya eScotland ngatholakala ndlala emgwaqweni ngithe ngitholakala ndlala emgwaqweni then kwaba lomunye umuntu naye wathabadi wambona ndlala ngayo ngabafana abesephonga ukuthi kimi afuna ukudlala ibhola. I said yes. Wabe sithi kule team okumele ukuzeyidlalela isentumbane.
Ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe uMajika udlalele amaqembu abalisayele Inline Academy kanye lele Midland State University ubusele minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukaniki esikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli weWange Central edalele eParliamente umnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu weWange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamhla lapho abathi babuzisiswe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano weSADC ozaqhutsha elizweni ngenyanga ezayo. Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-PF bathi amalungiselelo omhlangano weSADC aqhubeka kuhle. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa ukuthi labo abangenelisanga ukuthola uhlelo lwethu lakho kuya ebulenjeni kukheli ethi www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.